ucwaningo olwenziwe inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu ezweni liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igciwane leCOVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esimangalisayo. Umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi umkhuhlane weCoronavirus usubhahile lapha ekhaya, abantu sebengenele ezindlini zabo, abanye bayafa ezindlini bengahambanga esibhedlela ngendaba yomkhuhlane weCoronavirus. Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze basondelane eduze khonokho esihlala sikukhuluma bephefumulelana. Njalo kumele ugqoke imaski. Nxa ugqoke imaski, kumele ufake imaski evala umlomo lamakhala.
Udokotela Mildred Mkandla, ingcitshi yezempilakahle, uvumelane loProfessor Solwayo ethi abantu abagqoki kuhle okokuzivikela.
Abantu abaningi bagqoka amamaski ngani babalekela amapholisa kuphela. Kanti ke bakithi ukuthi ngigqoke imaski, mina ngigqoke imaski ukuthi ngivikele wena, lawe nxa ugqoke imaski kufanele uvikele mina. Nxa uzahamba lomlomo ngaphandle kumbe ikhala lingaphandle, kungangcono ungayigqoki leyo maski.
Isakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Agnes Dumani, uthi abantu abagqoki imaski ngendlela.
Amamaski mina angikhathaza, abantu abagqoki ngendlela efaneleyo. Abantu bayesaba amapholisa, abayesaba umkhuhlane. Abantu kumele bagqoke lamakhala, umlomo lamakhala bavale, bazivikela wena, uvikele loseduzane.
Unkosikazi Anna Ndlovu uthi iqakathekile ngakho uvumelana leziqondiso zikahulumende.
Amamaski aqakathekile mama, ngoba ngaphandle kwamamaski kuthi ukuthi isizwe singatshabalala sonke. Siyajabula uma igovernment isithi silandele umthetho wokufaka amamaski, besifisa ukuthi ngabantu bengalandela bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu laye ufakaza ngobuhle bokugqoka imaski.
Hey, amamaski abantu kumele bawagqoke, especially ngalesi sikhathi avikela okuningi sile corona leyi. Kuqala kungamaflu kuyini, ikanti ke nxa sihlala sivalile sizivala amakhala ethu asozahotshe umoya ongalunganga, sizahlala siprotected.
Kusenjalo, unkosikazi Adelaide Elnosheli namhlanje uphe uncedo lwamasokisi okugqoka umuntu nxa esiyalala kwabadala abahlala emzini ekuphumuleni geriatric nursing home edlula amachumi amahlanu. Uchaze ukuba upha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo ngoba umqando umkhulu sikhangelane leCOVID-19.
Sengifikile njalo lapha ekuphumuleni ngizokupha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo okuthi nxa belala ebusuku bagqoke bakhudumale. Qando lo umkhulu sikhangelane njalo lomkhuhlane lo weCOVID.
UZulu labenhlanganiso ezehlukeneyo baqhubekela phambili besipha impahla ezahlukeneyo kukhansili yakoBulawayo kanye lasemzini egcina abakhulileyo labantwana ngemizamo yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.